Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 12 Mpandula 2023 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Besexpect ukubona more young people in this cabinet to provide solutions. Uze ilizwe liye phambili. Ngasike kona ilizwe lakhiwa ngabanikazi bakhe. Abantu abasha so far yibo abale future abayithangileyo.
Amalunga edale labaphathi ntambo bakahulumende omutsha labasekeli babo ele cabinet bafungiswe ukuqala umsebenzi namhla eHarare. Umeli weSunningdale edale lePhalamende ukubanja leCitizens Coalition for Change unkosikazi Maureen Katemaunga ubotshiwe eHarare namhla esethiswa icala lokuthuthuzela udlakela. Abasakhulayo abanqobe kukhetho lokuba ngamakansila kanye lokuba ngamalunga edale lePhalamende sebethembise ukuthi bazasebenzelana ukuguqula umumo wabanye babo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amalunga edale labaphathi ntambo bakahulumende omutsha labasekeli babo ele cabinet bafungiswe ukuqala umsebenzi namhla eHarare. Bazaqhuba umsebenzi okweminyaka emihlanu elandelayo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umkhosi wokugcotshwa kwamalunga e-cabinet wenzelwe esigodlweni sikamongameli welizwe ese-State House eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuba uzasebenza labaphathi ntambo bakhe ukuvuselela umnotho welizwe.
Because I have a huge majority and I think the opposition would enjoy to be in actual opposition rather than in government if they fail to do their opposition.
Kodwa umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change uthi akaboni ukuthi kulokutsha okuzenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Ngesizathu sokuthi uba umnumzana uMnangagwa ngokwakhe kazanga ngqobe ekhethweni kala mvumo yokuba faka icabinet kodwa uyaphambili kodwa sithi hayi lingadani siyalungisa lati lapho sikwanisa ngakhona ukuthi kulungisiswe kuhanjwe ekhethweni olutsha lokho sokufuna kwenzakala eZimbabwe kulunganga okokuthi umuntu oyi-1 uyathatha abantu bakhe izihlobo zakhe abafake badibe icabinet yelizwe leZimbabwe.
Lokhu kusekele ngumnumzana Herbert Jamuka okhokhela ibandla le People's Unity Party.
So siyabona ukuthi uMnangagwa udla lo mthuli ncube. That's why umbone efaka umntanake ukuba deputy minister of finance.
Ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Fanele Ncube uthi uhulumende kumele asebenzele uZulu.
Mina bengikonke khona for a population kumbe ngithi mina in the era esesikuyo this digital world bese expect ukubona more young people in this cabinet to provide solutions. Ukuze ilizwe liye phambili. Ngasike kona ilizwe lakhiwa ngabanikazi bakhe. Abantu abasha so far yibo abale future abayithangileyo. Ngokuthi kona labo siba include maybe in their numbers. Ukuze kona maybe bafunde even as deputy ministers. Ngibonela phana kulokhu la kwaShe Mnangagwa. Of course already people be saying kona he's doing right with maybe isihlobo lokuthi kumbe kule SNM kamongameli.
Wabafungise ukuqala umsebenzi namhla. Kula besifazana abathathu kuphela ababalisa unkosikazi Casey Coventry, unkosikazi Monica Mtswangwa, kanye lonkosikazi Opam Chinguri Kashiri. Unkosikazi Mtswangwa obephethe uhlangothi olubona ngokwethula kwembiko ususiwe kwafakwa umnumzana Jennifer Muswere. Imfundo yaphezulu lokho ikhokhelwa ngusikhwica mfundo Amon Murwira ukuthi oluzemvelo luphethwe ngumnumzana Ngobizitha Ndlovu. UMnangagwa ubisele abanengi akade bekudalela cabinet ngaphambilini ngokhetho abathi umnumzana Frederick Shaba, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosazana Casey Coventry, unkosikazi Opam Chinguri Kashiri labanye. Ezinye ingcwethi ezicubungela ezonotho lezombusazwe labantu jikelele bathi ababoni kusiba lenguquko ezalethwa ileli dalele cabinet. Ngimele i-7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo bayakhala abanye abantu kwele Zimbabwe ngokukhethwa kwedale le-cabinet elitsha umongameli Emmerson Mnangagwa othi ubisele abanye ngoba bebesenza umsebenzi kahle kusukela ngomnyaka ka-2018. Kodwa abakubandla elibusayo bathi wenze abakufunayo njalo okuzathuthukisa ilizwe. Kulabantu abadika liqedakali idale le-cabinet elethulelwe uZulu ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Bathi kuyamangalisa ukuba ubisele abantu abanjengomnumzana Mthuli Ncube, unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri, umnumzana Kazembe Kazembe, umnumzana Julai Moyo, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye ababonakala engani kabenzi lutho kuhulumende. Bathi akwaziwa njalo ukuba bazakwenza njani abangene kudale le-cabinet okwakuqala abaguqela umnumzana Jenfen Muswere, umnumzana Daniel Garwe lezinye iziphathamandla zenhlangothi zikahulumende ezimbalwa. Umnumzana Fortunate Mlalazi olilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change ngomunye wabasola idale le-cabinet kaMnangagwa.
Sibonile i-cabinet kaMnangagwa ayikho into emangalisayo. Besivele sikhangelela ukuthi uMnangagwa uzayenza yena linto. Satshelwa kudala abantu basiwonitsha ngoMnangagwa, abantu abanjengabo Jonathan Moyo, abanjengabo Grace Mugabe basitshela akula nto ezaphuma njalo kule cabinet. Ngumuhlwa nje kuphela kuzakhithika.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ugcizelele esithi uMnangagwa kakwazi akwenzayo.
Ikhabhinethi leyi akukho engakwenza. Lokhu nje kufana lokuthatha imbongolo ubusufuna ukuthi kuzalele zande. Akusoze kwenzakale. Yinto eqale ngo-1980 le. Ilizwe lilambele ukuthi ngabe kulenye ikhabhinethi eke ibunjwe yilaba bebengekho kube yikhabhinethi ezanika abantu umdlandla. Imbongolo ungaze uyifide njani ukuthi iza kuzalela kayiso zizale babudube? Yikho khonokho okwenzakala la. Bangafakana nje ukuthi kabayehola badle imali eka-government kodwa kula nto abazayenza. Not even one nje lokukhuluma ngayo nje sikhulumela ukuthi kungaze kwenzakala isiga liphilile liyakhuluma ngazo. This is very disappointing. Njalo igijinywa ilungiswa leyo cabinet kusazakala ukuthi ukhethwa lohambanga kahle. Kumele benze izinto uZulu azikhangeleleyo, hayi lokho. Yikuthi nje izani ivele ilesicoco sokwenza izinto ezingafunwa ngabantu. Yikho lokuzifaka esikhundleni zifaka abantu bengayifuni.
Kodwa kulabanye abathi kuqondile okwenziwe nguMnangagwa. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF njalo owake waba ngusenator esabelweni seMatabeleland North.
Yebo phela umongameli seyethule ikhabhinethi yakhe, ithimu yakhe ayiyo ezasebenza layo. Esengena ku-second term yakupresident umongameli welizwe uphinde wabuyisela lawo abanye akade asebenze labo ngobuningi babo. Ikakhulu ngikhangela futhi ukuthi ekwenza khonokho ukuqhubekela phambili kuqondile ukuthi abantu bathi ngasibele ukuze beqhubekele phambili kuqakathekile kakhulu. Ngokunjalo ke nginanzelela ukuthi kulabanye engibakhangelileyo even ku-term yabo yena le edlule abasebenze kuhle kakhulu bambalwa sibe bakhona. Nababuyiselile ngabaqamba nje abalutshwayo. Ngithi umuntu onjabo, abantu abanjabo, Minister of Agriculture, Masoka, Mangaliso Ndlovu, Environment, Finance, Umthuli, Ziyambi Ziyambi, Justice, labanye nje engababethanga abasebenze kuhle kakhulu umsebenzi omnyo okhanyayo.
Ugawule uphinde wathi uMnangagwa ukhethe labasakhulayo abalakho ukusebenza kuhulumende okwesikhathi eside.
Ukuthi njalo kube le ngqubela phambili ngiyananzelela kube labanye futhi abangeniswe abatsha esikhangelele ukuthi labo njengabatsha bazaqhuba umsebenzi ngendlela esikhangelele ngayo ngoba kuthiwa nxa zibotshwa azibotshwa kuphela eziqalisayo, kumele zibotshwe lezindala. Ezindala zakhona ziyancedisa ukuthi nxa zidonsa lapha ezindala vele ziyabe zithambile, ezintsha zakhona ziyabe zithanjiswa. So abanye bafundi baya befundisa umsebenzi laba akade bevele bekhona emsebenzini. Ungake kube le cabinet yabantu abatsha kuphela, abatsha kuphela abaqalayo bonke. Lingaba le problem ukuthi yabe liyaswela lapho liqalisela khona. Kodwa nga ukuthi uvele abantu sebe bayihamba indima, hayi lamabhanga amanye asenze endleleni bayawakwazi laphana kwasala ibhanga, laphana kwasala ibhanga. yiyo abantu abaqondileyo labo sibakhangeleleyo kodwa nxa ngikhangela ngibona hayi ibotshiwe sile timu yakhona yona ibotshiwe yebo phela kade nsizwa abantu besikhuluma ukuthi hawu mama labo ye kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngiyananzelela ukuthi omama labo babele kubenikwa amathuba njengakho lokho esikukhangeleleyo
akwaziwa ukuba liza kwenza njani idale lecabinet leli phakathi kweminyaka emihlanu kungakenziwa ukhetho olukhulu ngomnyaka ka-2028 ngimele istudio 7 ngise-Washington ngingu-Gibbs Dube Umeli weSunningdale edalele parlamente okubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, unkosikazi Maureen Gatemaunga, ubotshiwe eHarare namuhla esethuswa icala lokutshutshuzela udlakela ngesikhathi sokhetho, kubika uTaboka Ncube.
Igqwetha elimele unkosazana Gatemaunga umnumzana Darlington Marange okwinhlanganiso yamagqwetha alela ilungelo loluntu eZimbabwe yi-Human Rights NGO Forum uthi uGatemaunga ubotshwe endawonye lamalunga amabili awebandla le-CCC besethesa icala lokuzama ukutshisa imota lwayencintisa kukhetho eSunningdale emele iZANU-PF. UMarange uthi abathathu laba bazamiswa emthethandaba kusasa. Umnumzana Gift Ostalo Seziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi amapholisa abophe unkosazana Gatemaunga athunywe ngabaphathi ntambo bebandla leZANU-PF.
Kusobala kithi ukuthi is political persecution, yiku-abhyuza kwemthetho, abhyuza kwamapolisa iZANU-PF ukuthi wonke umuntu obephikisana labo kukhetho liyakwazi kubomguza. Saba le nkinga yokubana abantu beZANU-PF barekhoda besithi fanele silandele labantu be-CCC ababesupporti i-CCC. Omorini bavictimizwa ngokuthi bawina against iZANU-PF. Chirumanzu namhlanje sile 5 ama members including our MP candidate Honorable Cheza ose ochiwe njalo uncitshwe ibhewu namhlanje egweru ngendaba ke yokubana ke iZANU-PF ingavumelani lokuthi iTCC lelungele lokumobilize lokukhankasa kwele Zimbabwe.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Farai Marapira uthi amapholisa kumele avunyelwe ukuqhuba umsebenzi wawo engaphazanyiswa ngezombusazwe.
Isu sebathu leZANU-PF athine nezve mafamusiro onoita mhosva ire basa remapurisa. Mapurisa pakaparwa mhosva vane mvumo yekuti basa ravo nema zvo vachiteera matips nezvimwe zvavanenge vachinzwa. Kana vamo Gatemaunga vasina mhosva zvinongobuda pachena.
Amapolisa aqhuba umsebenzi wawo nxa kulecala elimangaliweyo. Abe-CCC njengabantu abathi bamela uzibuse lokuvikela amalungelo oluntu kufanele babe yibo abaphambili ekukhuthazeni abantu babo ukuthi bengahambi betshaya abantu. U-Honorable Barbara Rhodes wahlaselwa wangena esibhedlela singakhangela eSunningdale. Ukansila wangena esibhedlela imota yakhe yatshiswa abanye batshaywa. Thina sithi nxa kulecala umuntu kayebike emapholiseni nxa engowezanu-PF sithi umuntu kabotshelwe icala lakhe kodwa abe-CCC bathi bona nxa bengatshaya lokulimaza abantu akufanelanga babotshwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe lwezomnotho umnumzana Effort Dlela Ncube owenhlanganiso emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi umthetho weZimbabwe kumele usebenze ungakhethi muntu.
Lolu daba luveza kahle kamhlophe ukuthi i-election kayilethanga nguquko lizwe lokhu eliyileliyane elidala elingahloniphi umthetho elingahloniphi amalungelo abantu elingavumeli imbono ephikisana leyalabo basezihlalweni. Icala lakhe yikuthi ukhulumela abantu kakukho okunye kuveza ukuthi sisenkingeni enkulu njengelizwe. Ngabe umthetho usebenza ngendlela awafanele usebenze ngawo, ungakhethi umbala womuntu, ungakhethi ulimi alukhulumayo, ungakhethi ubudala bakhe kumbe ubuncane bakhe, ungakhethi ukuthi ngwaliphi bandla lezombusazwe, ngabe kakulankinga. Inkinga esilayo elizweni leZimbabwe yikuthi umthetho wethu uyakhetha ulobandlululo, ulalabo ababotshwayo, ulalabo abangabotshwayo.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukhuphe umbiko esithi sebebophele uGatemaunga, uClyde Mashojera, loDaudi Jesupo besethiswa icala lokufuna ukubulala umuntu kanye lokubhidliza impahla. Abathathu laba kubikwa babesebenzisa imota kankosikazi Gatemaunga lezinye ezimbili ezingakaziwa ukuthi ngezabo bani. Elinye ilunga lebandla le-CCC umnumzana Job Sikhala usele inyanga ezilitshumi lanhlanu esejele kodwa engatholakala ngelicala njalo encitshwa ithuba lokukhupha imali yesibambiso. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube.
Sikangangeni kusigaba esilandelayo sikangena sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usephumele esigondiso ezintsha ezilawula ukuhlatshwa ijekiseni lokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 elizanceda ukwehlisa inhlungu nxa umuntu engahlaselwa yiwo loba ukulaliswa esibhedlela. Libikwa beseliqonga inani lababanjwe yi-COVID-19 emavikini ambalwa edluleyo kodwa lingaqonganga okwedlula isikhathi sinye sanyakenye. Abo ohlangothi lwabenhlengi edolobheni le-Dra kwele-Libya bathi inani labatshabalale engozini yempompoma zamanzi yenzakale empumalanga yalelo lizwe seliphezulu kwenkulungwane ezimbili 2300. Abazinkulungwane ezilijumi 10,000 kubikwa ukuba ngabaziwa ukuthi bangaphi. Iziphathamandla zenhlanganiso ephathisa ngezikhathi zobuzima emhlabeni wonke jikelele i-Red Cross bathi bacela uncedo oludlula izigidi ezilikhulu zamadola eMelika $100 million lokuyanceda kwele Morocco ngemva kwengozi yokuzamazama komhlaba okubhubhe khona abantu boze abafika inkulungwane ezintathu 2,900. Abasakhulayo abanqobe kukhetho lokuba ngamakansila kanye lokuba ngamalunga edala lephalamende sebethembise ukuthi bazasebenza kuhle labanye babo elizweni, kubika uTopias Mutsingwa.
Amakansila namalunga edala lephalamende bathi bazasebenza gadalala ukuthi impilo zabanye babo abangontanga zithuthuke ngesikhathi bekhona ezikhundleni lezi okweminyaka emihlanu elandelayo. Omunye wabatho njalo ngumnumzana Eric Gono omela iLobhengula Magwegwe wobulawayo webandla eliphikisayo le-CCC.
We are products of election that was never free, never fair, never credible. Kodwa ke nxa sisiya lapho eParliament we are going there to fight for isipace sabasakhulayo. We are going there to amplify our voices, our my youth, abayibo abaphuma bayavota ngobuningi babo. We are going to do ama consultation forums amaningi kakhulu. Sinikeza ontanga ithuba lokuthi besitele ke ukuthi wapi ama-issues abafunayo ukuthi siyewalwela phezulu.
Unkosikazi Thathenda Mavetera, umeli weChikomba West edale lephalamende engowezanu-PF njalo owanikezwa isikhundla sokuba ngumphathintambo ogatsha olubona ngezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ICT, uthi laye uzafuqa ukuba imithetho ephakamisa intsha ilolongwe.
When we concluded the last parliament,
kule mthetho ethile elokwenza labatha engenelisa ngoba yimthetho esebenzisekayo elizweni eyasungula kudala lephalamende eledluleyo. Mina ngizazama ukuthi le mithetho efana le-youth bill ikhangelisiswe ngokuphangisa ukuze abatsha bethole okulingana labo ngokusemthethweni.
Osakhulayo okubandla le-Movement for Democratic Change, ibandla elingenelisanga ukuzuza untanga owanqobayo kumbe bani owebandla leli, unkosikazi Caroline Moyo uthi isifiso sakhe ukuthi ontanga abakhethwayo bekufake emgceke ukuthi isiqinti sabasakhulayo siqakathekile.
Ngiyazi ukuthi kukhona kuningi abakuthembisa abantu and ezinye zezithembiso zabo abasoze bekwazi ukuzifezekisa. Lokho siyakwazi, but besifisa ukuthi leven koze bakwazi ukuthi bathi u-advocatela ontanga ukuthi lathi sikwazi ukuphila ngcono, sikwazi ukuthi sibe recognized.
Umbono lo usekelwa ngomunye olwela amalungelo abasakhulayo laye enguntanga uGifford Mlautsi odabuka eGweru.
Yes, bangenile abasakhulayo labo, but remember ukuthi bazabe besebenza under system ekhona. Lapho yikho kuzaba lenkinga khona ngoba kule minye imithetho ifuna ukulolongwa ukuze iphathe kuhle abasakhulayo. Ukuyilungisisa lokho kuthatha isikhathi eside.
Wengeze uGifford ethi bafuna uncedo amakansila namalunga edale lephalamende abangabontanga.
Abadala abangamakansila labameli bedale lephalamende kumele benike uncedo laba abatsha abasanda kungena. Bona ontanga bakhona kumele bethakazelele ukufundiswa ukuze bephangise ukubona ukuthi zenziwa njani izinto. Baningi abasakhulayo elizweni abavule amehlo abomvu befuna ukumelwa yilabo abasezikhundleni.
Ingcweti ecubungula indaba zabasakhulayo unkosikazi Mendi Manyathela wasePlumtree yena uxwayisa laba bameli ukuthi bebekwazi abakulandileyo ephalamende lakumakhansili.
Yikho vele esasikufuna ukuthi sithole inani labasakhulayo elikhulu ezikhundleni. Ngingabaxwayisa ngesithi liyakwazi elasithembisa khona. Sizabe selikhumbuza ukuthi ligcwalisise. Lingakhohlwa lapho elivela khona, selithaphuza ubunandi obubuya ngamahofisi enu. Kuthi njalo abanye benu abakathathi lokuthathwa, zibambeni bafana lamankazana, lingasetshenziswa yilaba abasebekwazi ukuthi liqutshwa njani ipalamende lekansili.
Loba ikomitsheni ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ingakethuli inani labasakhulayo abanqobayo kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo, ezinye inhlanganiso ezibona ngezokhetho zisebenza zizimele, zithi lonyaka kulabasakhulayo abaningi abanqobe bathola izikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende lokuba ngamakhansila. Kulezikhundla eziningi njalo ezatholiswa abasakhulayo phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Izakhamizi zewange ngaphansi kwenduna umvuto zikhala ngekusasa ebuluvilibana yabafundi, ikakhulu laba abazaloba imihloliso kusukela ngolwezi. Bathi liyehla izinga lemfundo esigabeni lesi, kubika uNokuthaba Dlamini.
Bathi imbangela yalokhu yikusweleka kwengwalo, abasekela ababalisi imali yama-school fees kanye lesimo esibi sendlala esigabeni lesi. Bathi njalo abanye abantwana kabaphuchi izifundo zabo ngenxa yalokhu. Unkosikazi Zodwa Phiri ohlala eBH10 olabantwana ababili abenza u-grade 7 uthi ukhathazekile ngekusasa labantwana bakhe.
Ubuhlungu nxa abantwana umntwana ehlezi ukhangelela ukuthi umntwana akafunde, egcine sokungumntwana ohlezi ekhaya ongasafundiwe. Manje ngendlela zoyiswelo zokuthi siyaswela abazali, akulalutho abazali badubekile sihlezela ngendithisa kanje. Sihlaliswe ukuthi abantwana bahluphekile, sizama ukuthi befunde abantu yabethu, but kuyehlula ngempilo manje esiyiphilayo manje ngalumumo. Ngaye sincela ukuthi ngasiyancediswa.
Umnumzana Musa Ndlovu wesigabeni seBH27 olabantwana abathathu abafundayo laye ukhala ngohlupho lunye.
Sithola ukuthi kwesikhathi abantwana bayahlukuluzeka esikolo nxa kuthiwa kabhadalanga, esizwa abanye abantwana bebhadele kuyabahlukuluza abantwana bomphana. Okunye okukhona kusezindabeni zendlala, kulendlala kakhulu emakhaya. So umntwana nxa ehamba esikolo engadlanga ufike ehlukuluzeke kakhulu esikolo, ngasafundi ngendlela eyiyo. Esile sikhala sokuthi aluba uhulumende uyangenela kakhulu ezikolo, kube lokudla okuhamba ezikolo okudliwa ngabantwana khona ngale.
Unkosikazi Pauline Sibanda laye uthi udonse nzima ekuhambiseni abantwana bakhe esikolo ngeviki ephelileyo.
Kuthatha indlala, kuthatha into zesikolo, ukuthi ama-inform, ama-school fees, amabhuku, kusidonse senzima sibi loko kudlakathesi lokho esididekile ukuthi singenze njani kasikwazi. Uhulumende besicela ukuthi ngabe uyasincedisa ukuthi i-school fees siyehle, ngoba kunje siyi-$15 ngiye nje ubaba kasebenzi sihlezi.
Umnumzana Mishek Muzamba olabakhe eChimbombo Primary School ukhala ngemali lokungafundiswa kwabo grade 7 ngekhefu.
Abantwana ngesikhathi sokuthi bavalile abasazuzanga ithuba lokunjani lokufunda njengansukwini wokuthi ama-grade 7 kwesinyisikhathi avala nge-short time, babe sebebuyela esikolo belungiselela ama-examinations. So singazi njalo ukuthi okwakathesi bayadonsa njani njengoba ukubhala lelo kuze ngilomnyaka sosiyaphela.
Unkosikazi Phiri ohlala endaweni le laye uthi ulokudana ngezinga lemfundo eliya lisehla ngayo esigabeni lesi lesabelweni seMathebheleleni North jikelele.
From last of last year na last year hayi abantwana bafeli lesikolo akulaluka, but iminyaka le edlulileyo hayi bekungcono ngoba impilo lokhe isoma isiyaphambili, iyawoma impilo ukuthi kubuhlungu emntwaneni, kube buhlungu emzalini ngoba uyakungafisa ukuthi umntwana ohlale la ekhaya eyileso sini.
UNdlovu ukhala njalo ngohlelo lwe-continuous assessment of learning activities athi lusinda abazali ikakhulu abasemaphandleni.
Especially emakhaya akula data, abalamafoni abangayenza khona amagugu yabo. so konkana kuyenza umntwana esalele kakhulu emuva ukukhala ukuthi aluba kulenye indlela engenza ukukhala ibe ngani yaphuma sembona ngani kusikhathi lokho kwaqala ikhala lama results angkhona ngani ayehla kakhulu abantwana so bese lesikhalaza ukuthi ngekhala aluba sibili kumbiyami ikhala.
Ngokutsho kohlangothi lukahulumende olweprimary and secondary education, isabelo seMathebelele North silezikolo ezingamakhulu amabili lengxenye 223 emaphandleni kodwa kumpumela yemihloliso yomnyaka ophelileyo. Iveza ukuba izikolo ezingamachumi amahlanu zehluleka ukuthola oyedwa owapasayo. Nyakenye lakho ezifika phose ikhulu 85 lazo zazile 0% pass rate. Njalo bathi laba ngabezikolo zesigabe nisebubi lupane cholocho lezinye. Imizamo yokuxhumana loyisikhulumeli sohlangothi lolu umnumzana Thongana Ndoro yehlule ngoba umakhale khukhwini wakhe ebengabambeki. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Abantu abangizwayo endlebeni bathi inyanga kaMpandula iqhakatheke kibo njengoba bethola ithuba lokwazisa abantu ngendubo abahlangana lazo kanye lokukhankasela amalungelo abo. Utabo kaNcube uxoxe ngodaba lolu loSamantha Sibanda omela amalungelo abantu abangizwayo endlebeni ephansi kwenhlanganiso yeScience of Hope Trust.
Nxa sikhangela i-Deaf Awareness Month iqakathekile ngokuthi abantu abangezwayo endlebeni labo bayabefundisa uzulu mayelana lamalungelo abo ukuze impilo esiphila kiyo even ku-society layo ikwanise ukuthi yamukele abantu abangezwayo.
Kuyini okwenziwayo kulinyanga njalo kuphathisa abantu abangezwayo endlebeni ngandlela bani?
Kulenhlelo eziningi kakhulu ezabe zisenzakala njalo zithunga nganyelwa ngabantu abangezwayo endlebeni. Nxa sikhangela yena uSeptember ngokwakhe wake wayenziwa the first ever World Federation of the Deaf Congress. So nxa sikhangela uSeptember, it's a very significant month empilweni zabantu abadeaf. Kulezinye izinto ezinjenge Declaration of the Rights of Children who are deaf esiziyenzakele mayelana leyona lenyanga. So nxa sikhangela kulenhlelo eziningi eziyabe zitshengisela ukuthi abantu abangezwayo labo endlebeni bayenzani kusociety yethu, bayenzani ukuze bethuthukise amazwe ethu. It's very significant ngoba sizabona izinto eziningi abazenzayo, even ama-rights abawakhalelayo kumbe ezinye izinto abayabezifuna bezidimanda from ama-governments ethu.
Sikhangela abantu abangezwayo endlebeni eZimbabwe, ubona abantu laba bephathiswa na ukuthi baphatheke ngokugcweleyo ekuthathweni kwezinqumo elizweni ukuthi benelise ukuphila impilo efana labanye? Lokhu ukubona kusenzakala na eZimbabwe?
EZimbabwe, according to the National Disability Policy, about 11% of the population yabantu abakhubazekileyo balama hearing impairments, abazwa endlebeni kumbe balama any other problems ngendlebe abadiagnosiwe. So nxa sikhangela inani leli ngelabantu abaningi kakhulu. So nxa ngibona eZimbabwe sisasilela enhlelweni eziningi, i-sign language ayikatholakali indawo zonke like ezibhedlela, asikayifaki ku-curriculum ezikolo. Kunama strides amaningi njalo sesiwayenzile like ukuyenza one of the 16 official languages eZimbabwe.
Njengenhlanganiso ye-Sign of Hope, kuyini elikwenzayo ngalinyanga ye-Deaf Awareness Month liphathisa abantu abangezwayo endlebeni?
So thina nge-Deaf Awareness Month sizalontsha i-national budget in sign language. Iyo into engiyibona esesiyenzile eyi-first thing yokuthi iyenzakale, i-national budget ifakwa ku-sign language. Njalo sizaba nesikhathi sokuthi nge-International Week of the Deaf sibe lama programs inhlelo esiba lazo kuZoom, sikhuluma labantu abavela phansi lonke. Sizaba lama partners eKenya, sibe lamanye ama partners akwamanye amazwe. Lokhu kuza sinceda i-peer to peer education yethu leyi izasifundisa ukuthi abanye kwe kwamanye amazwe bayenzani.
Lo ngonkosazana Samantha Sibanda ubekhuluma lo Tabo kaNcube eseHarare. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisa ngenjabulo. Ngumthembu uSithembayo, uGibbs Dube, lilale lingakhohlwa i-Live Talk phela yalandela.